Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokuwa kayikho kheshike kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi kathi sabantu sibesuka ke sibesiyathenga imali ku-black market ubosiphatheleni. I-cash benikwa ama-premiums abo 60%.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhathazwa ukusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash.
Idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangelela i-TV yona leyo. Umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidikomishina nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8. Okutshengisa i-TV kayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya koBulawayo esuka kumzingwane.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ilakho kumisa ukusetshenziswa kwedamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba amanzi esemalutshwana kakhulu kuleli damu. Sokwedlule iminyaka emibili, umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende. Sizalethulela udaba olugcweleyo ngalokhu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zikhathazekile ngokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe-EcoCash. Abantu bathi sekubahlukumeza, sekubanga ngamandla umkhuba omubi wenkohlakalo emsebenzini wemali. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu lokhe lingenelisi ukuthola imali emabhanga, wona apha ikhulu lamadola kuphela, kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle. Osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga, hayi ngathi vele akula improvement, kulokhe kusiba worse and worse. Akula mali eyenelisa ukutholwa ngabantu. Abantu lokhe bephiwa ama-100, abanye baphiwa ama-$50 ngelanga. Into esimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathi eseprint imali entsha, wapromisa abantu ukuthi ozabanikeza i-300 bond ngelanga, but kodwa konokho kakusenzakali. Into esimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe ileyi imali siyibone sigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona leyi entsha. Kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi, siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki. So kusitshengisa ukuthi hayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni, bayehluleka ukuyikhontrola.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Ndiweni laye uvumelana lo Sibanda ethi udubo lokusilela kwemali selungezelelwe laye kungasebenzi kahle kwe-EcoCash.
Indaba yokuwa kwe-EcoCash isiphambanise kakhulu abantu abasebenza ema-markets, ama-vendors lama-traders, ngoba yiyo indlela ade bethengisa ngayo. Sikwazi sonke ukuthi akula cash, abantu bethengisa ngokunikana izimali emafonini. Ngemva kokuwa kwe-EcoCash ke kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi kathi sabantu sibesuka ke sibesiyathenga imali ku-black market ubosiphatheleni. I-cash benikwa ama-premiums abo 60%.
Umnumzana Thomas Thole uthi ukungasebenzi kuhle kwe-EcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha, kodwa umehluko kasiwuboni. Njalo sibona amalayini la alokhu esiba made ngamandla abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga. Kodwa babelokudana okukhulu bethole ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. Okuyikho cash lokho kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade besebeqhuba ngayo i-business bebesebenzisa yona kakhulu i-kho cash. Njalo lokubhadalana indleko zabo eziningi ezansuku zonke nje bese bethembele yona i-kho cash. Njengoba sesitshilo ngaphambilini ukuthi emabhanga imali kayitholakali. Phoke ke ukungahambi kuhle kwe-kho cash lokho kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi. Bathe bezama ukuthi beyisebenzise lapho sokuthiwa khona isibuyile back i-kho cash. Badlelwa izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi. Abanye abasafundi lokuyisebenzisa le i-kho cash basenkingeni enkulu kakhulu.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola amakhulu amathathu amadola emabhanga, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle, osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-kho cash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisezambeni zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yakobulawayo ithi lakho kumisa ukusebenza idamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba isilinganiso samanzi esikulo sesiphansi kakhulu ngesikhathi amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esengezelelwe esuka ku-72 esiya ku-96 kusukela ngomvulo ozayo. Ikansili sikhululekile moyo. Ukansila sikhululekile moyo wephumula leHyde Park njalo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakobulawayo uchasele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Nxa ngikhangele idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangele ukuthi iviki yona leyo umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8 okutshengisa ukuthi iviki ayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane. Lawa manzi ngakwawo malutshwane. Okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemalutshwana. Emalutshwana enjalo silo hlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlini zethu ezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki. So ama-reservoir levels zethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asupply uBulawayo. Enje njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa nguBulawayo. I-average yangkhona i-demand 155 megaliters kodwa thina senelisa ukukhipha i-110 megaliters ngilama okutshengisela ukuthi thina vele sanelisa ukusupplya aless than what we're using. So nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezeleleyo ukuthi sengezelele ama-hours khona lokhu ukuthi ivesi iyasichithela amadamu amanzi ehlile kuyangena kuma-reservoir ama-reservoir levels zethu aphansi. Sizama ukuthi sinxa si-water shedder amalanga wonala ukuthi siyabesithingi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki. Sizama ukuthi sikhuphule ama-reservoir levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kungareducer tu lapho kukhona sizagcina singasanelisi ukuthi sibanike wona amanzi.
Izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi? Ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho?
Abantu bakobulawayo mina engixoxisana labo abanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho ke besokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kubulawo siyamabhawuza amathathu. Kodwa siyakhankasa kuma-companies akobulawayo la uma-organization akobulawayo ukuthi labo balama-browsers abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolwesilalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo.
Lo ke ngu-councillor Sikhululekile Moyo ophumula le-Hyde Park njalo ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokwedlule iminyaka emibili umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho. UMavis Gama ulonda Limbali eseHarare.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1,
mina uRobert Gabriel Mugabe phansi kuka section 96 subsection 1 wesekelo sombuso seZimbabwe ngiyethula okusemthethweni isaziso sokwehla kwami esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kusukela manje. Leli nyathelo ngilithatha ngabanjwanga ngamandla ngenhloso yesifiso sami sokulondoloza inhlala kahle kaZulu lokubona kusiba lokuthula elizweni ngesikhathi sokuqhubelana intambo zombuso ongelahlakela.
That underpins national security, peace and stability.
Isimibili iminyaka uMgabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lePhalamende okwakhokhelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozibiza ngegama lokuthi yi-New Dispensation loba i-Second Republic. Abebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi khathesi babona ngani basetshenziswa ehlelweni lweZANU-PF olwalungelani labo lanxa kuyibo ababe sebelesikhathi eside behlabela ingoma yinye kodwa ngezizathu ezehlukeneyo. Okhokhela iqula lamalunga edale lePhalamende awe-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi baphatheka kuleli nyathelo becabanga ukuthi kwakuzoletha inhlalakahle yabantu.
Isizathu sethu petition thina njengebandla leMTC kwakungukuthi sithi khona uMgabu usehlulekile njalo singakhangela kakhulu bekulobuhlungu emandebeleni emiglenze emaswingo lapho kwabulawa khona izihlobo zethu i-ground. So iningi lethu sasingakhangeleli ukuthi uMgabu usebuleli lizwe, sasikhangelela khonokho ukuthi khona sabulawa lizihlobo okukhona ukuthi uMgabu kwamela hambi. But udube ukuthi sasivele singazi ukuthi ozangena yinkanakata yenyona nyoka ibululu sibili.
Kwengeza uMakhumalo ethi sekube sobala khathesi ukuba lelo nyathelo lalingelani lokulungisisa isimo elizweni. Kodwa abalandeli lenkokheli yeZANU-PF abagoqela umnumzana Munashe Mthutsa olilunga ledale lenkokheli yaleli bandla kobulawayo uthi leli nyathelo selilethe izithelo ezimbalwa.
Lilise kulelizwe elivulekileyo, so kulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Uhulumende uvulile imkhonomi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungakwa uthi okwenziwa ngamalunga edale lePhalamende ngalolo suku kwaba liphutha.
Asilani ngathini ngesikhiwa bathi ideology, asila ntambo yomcabango, asikhethi kasicabangi, sifuna konke. Umgabe nalo wayewine ngo-1980 kumbeni amanye ama election nje ahatshontshwa asekwazi kodwa ukuphuma kwakhe sonkeni esavotayo sathaba futhi isathi unangagwa ngena sathaba okwakathese esikhalakhala kutsho ukuthi thina lati ngasikabi njengabantu beGoli eGoli bakhipha uMbeki engupresident weNC bakhipha uZuma uMandela wayephume ngesikhathi sakhe thina ukubona kwamase kafiki ngokuseneso sigaba
uqhubekethi uNtungagwa uZulu weZimbabwe kanye lenkokheli yezombusazwe yaba lokusilela kolwazi lwendlela indaba ezinje eziphathwa ngayo osakhulayo okumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu uPride Mkhono uthi okwenzakala manje sekubavule amehlo ukuze kwelakusasa bengasetshenziswa njengalokho okwenzakala ngolwezi 2017.
Abantwana beZimbabwe babanjwa amehlo ngamasotsha ngoNovemba 2017 kodwa sesekufundileyo yikuthi hatshi kwelakusasa soze sithembe futhi ukuthi nxa sesifuna ukukhipha laba bebengabusanga kahle amasosha eseduzane ngoba uNovemba 2017 wasitshengisela ukuthi hatshi bona abakufunayo kuphela imali lezikhundla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi etshela uZulu ukuba makabekezele ngoba ezimisele ukuthuthukisa inhlala kahle kaZulu kanye lokuguqula umnotho welizwe.
We are strong and a proud people.
Abantu abaqinileyo thina isizwe samaqhawe namaqhawekazi fana laso isakhiwo sabokhokho seGreat Zimbabwe sona isiqine sisaka. Sizaqhubeka singabantu abaqine sisaka simanyaniswa yimimoya yalabo abafela leli ilizwe. Sizaqhubeka siqiniswa yilokho esiyikho khona okubalisa ukubekezela nokuba lethemba lalabo abaphila kulezi nsuku bona abathembele ukuba kuzolunga. Kasibuyele emuva sizokudonsa kanye kanye sisiya phambili.
Kodwa uZulu ingcwethi kwezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo bona bathi kabaseyikuvuma ukusetshenziswa ukugcwalisa uhlelo olubonakala luluhle kodwa lungolwabanye abalenjongo zabo lanxa lubonakala luluhle ngaleso sikhathi. Bathi olokususwa kwamgabe esikhundleni kwakungoluqondileyo kodwa lwangenelwa ngabalenjongo zabo lanxa babelubeka ngendlela eyayiqondana lolwabo. Kulokho ababekhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa ukutshaywa kwabalandeli bebandla le-MDC ngamapholisa phandle kwehofisi yabo eHarare izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umake wasebenzela uhlangothi lwezomvikela esigodlweni sikamongameli weleMelika eseWhite House uFiona Hill ngomunye wabaphe ubufakazi kuphenyo olwenziwa yikomiti ebona ngezomvikela edalele ePhalamende eyeHouse Intelligence Committee oludinga ukubona ukuthi umongameli Donald Trump wephula umthetho na ekukhulumisaneni lele Ukraine ngokupha imigoqo andubana aphelelo lizwe uncedo lwemali yezomvikela. Abasekeli bebandla lezana PF bathi udlakela olusetshenziswe ngamapholisa izolo eHarare esigodlweni sebandla leMDC belulungile ngoba abasekeli beMDC bebesenza umsindo besenqabela uZulu ukwedlula emgwaqweni. Abanye njalo abasekeli bezana PF bathi abasekeli bebandla leMDC bekungamelanga babuthane phandle kwesigodlo sebandla labo. Kodwa abeMDC bathi kuyamangalisa ukuthi amapholisa engadumela abantu abazihlabelelayo bengenzanga dlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Sengezo Chabangu endawonye loMnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF onguye osungula lingxoxo.
Ngikumele lokudana izolo umpholisa lanomunye iphume incenga kakhulu ukuthi lapha kithi thathana abantu bendibafake phakathi nxa bengasakwani. Abangagwana ngaphakathi baceleni behambe ngoba it's easy to control a crowd nxa i-crowd ingeyakho in politics. Asimisi lito okwenziwa ngomongameli wenu we-party yenu ngakuqhubeke kwenza phakathi bad. singaphamanisi indlela lokuthula lapha sokutoyitoyiwa etown ayisike esikuvumeleneyo ayisike esikufunayo. And I think that was the most fair thing to do. But unfortunately, i-leadership ye-MDC yehlule ukuthi yona yenza into encane njalo nje lina ixolisa abantu hayi bakithi besithi siyayenzele e-Africa industry akusayizakalanga sesenzele lapha so lapha awukwani abantu abaningi mina ningakwananga hhayi seliza kufoloka kuma-TV kumbe kuma-social media landline zihambeleni ngabe konke lokhu akwenzakalanga. But still sakhonapho iwill reiterate again lona ukutshaywa kwabantu ngamapholisa is total rubbish. They sabotage them again. It must never happen. It must never be condoned. Whoever gets that instruction must face the music. And when I wish I have a president, my pendula. I'm thinking about the only instruction in China, man. With China, man, in the world, I have to come around to Lama barricades like a woman. Why didn't you push them away? It's a little child.
Ye nanto udaba umnumzana Chabangu uyakhuluma lapho uthuma uthi ungani kukhona ukuchaya amanzi lapha esingakwazi ukuthi kuyini ukubona kanjani wena
kuvisibile ukuchaya kwabantu akumelakalani ngani ngoba even lanxa abantu laba bebehlangene bendawonye umsebenzi wamapholisa esakhula siwufundiswa ngokufundisa abantu ngoku-informa ngokugcina ukuthula elizweni. But now siyachaya umuntu kusho ukuthi ayiseyo umsebenzi wakho ofakelweyo kumbe oqhathelweyo. Abe sekuya njalo uthuma athi kanti indaba umongameli athi nxa engaphuma kusale kuvuka abantu bayathunjwa kusale kuvuma i-violence. Kusho ukuthi i-center yona ngokwayo is not compact. I-center isidabukile. Umongameli kasakwanisi ukubusa kalibusi leli lizwe sokulabanye abantu abale-power ababusayo abayibo asebeqalisa ukuthi kathesi nxa uphumile mongameli thani nabantu nxa uphumile mongameli abantu bayathunjwa bethunjwa futhi ngamapholisa bethunjwa futhi ngamasoja. We said before ukuthi ilizwe leli lizabuseka nzima ngani ngokumnankagwa galithathanga ebantwini ulithethe emasotsheni. So amasotsha yiwo lokhu ebusa. Umnankagwa nxa kumele abuse kumele abe lisotsha. Umnankagwa uyi-civilian.
Nanti udaba Juma.
For starters, umnankagwa kasosivilian is a trained cadre walwa impi enkululeko. That's number one. Number two, ilizwe galithathanga emasotsheni. Ngemva kwento eyenzakalayo ngo-November 2017, kakhumbule phela ubaba uChabangu Ntuli 2018 sahamba ekhethweni wakhethwa ubaba uMnangagwa and esekhethwe kunjalo kwaba nokuphikisana baze baya e-Concord. I-Concord yafika yayehlisa eyakwehlisayo andibona nxa bengabantu abathi bona be-observe i-rule of law uyamanga ukuthi bona kukho-ke which rule of law do they want to observe nxa bengasezi be-observe yena le e-Concord eyakhuluma yadiclared hayi uwina naw. So inhloni ngabe bona ukungabusekiwe elizwe leli partly it comes from i-MDC nangikwayo ukuthi lokhu idonsela eceleni idonsele mo vele asuke libuseke even labo kathesa be-MDC singabanika i-power sithi yibusa nini thina siyi-opposition singavele sidonsele eceleni akusenanto ezahamba vele ngoba vele akuhambi nxa kudonsela eceleni ngihlala nginike imizekeliso ukuthi khangela konke izini ku-America khona ngapho after the election u-Hillary Clinton eqiliwe usegcekeni ubaba uTrump wathi hhayi America first and wathiyana le-America wenza njani I mean wathiyana lo baba uTrump yena wathi hhayi asivumbeni i-America lo mkonomo wayo yikho kumele ngabe kuyenzakala izini ngapha ukuthi asifundeni ukuthi bona nxa udliwa gracefully mina bengingu-m p a phela ndabampompoma into esengidliwe angizange ngiyile umesenzani ujaha owawenayo ephela ndabampompoma kuthiwa ngushasmoya ngombhuru wami lakathesi singahlakana siyama siyaxoxisana okhansela bembesi singahlakana siyaxoxisana akuliwa.
Uyaluzwa-ke udaba mnumzana Chabangu
phela nxa kuyukuthi uchamisa esikhuluma ngaye nguye oselamandla okuthi lizwe lingabuseki umnike nini phela kuse nxa esekwanisa ukuthi athange sishona athele gesha leyo athele inhlabathi ukuthi kungabuseki kutho ukuthi yena ulamandla amaningi nalowo muntu obusayo. But I don't think yikho kwenzakalayo ubaba uMnankagwa ngizamithi lamhlanje ngubaba ngani ngoba vele uyabusa we cannot change it uMnankagwa into okumele ayinanzelele ngeyokuthi izandla zakhe zivele zingcolile kusukela khonale ngesikhathi sekufurawondi kuzozofika lamhlanje izandla zakhe vele kazange zibekile.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa indawonye lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla le ZANU PF. Abaphatheki emsebenzini wokuthwala uZulu lempahla babe lomhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo olulokhe lukhathaza izihambi lokuhlukuluzwa lokutshontshelwa impahla ikakhulu emadolobheni amakhulu. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mhlangano owenzelwe ehotelini yeJameson eHarare izolo uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyenela be-dialogue on shelter. Wenziwa ngenjongo-ke yokuphuma lesiqondiso okuzamele zilandelwe ngabakulu umsebenzi ukuze kuqedwe inkinga ezibhekana lezihambi. Osakhulayo uPichard Kawonga osebenzela inhlanganiso e-Safe and Inclusive Cities ekoBulawayo uthi lokho kubanikeza ithuba lokufundisana ukwenqabela inhlupho ezitholakala kulo msebenzi.
Iprogram leyi luhlelo lokuthi lwehlise mhlawumbe singathi ubudlwangudlwangu ezigabeni, ubudlwangudlwangu ekugadeni umchova, ukuthi abantu abatsha labo bethole okokwenza bengayenzi ubudlwangudlwangu bengabaphili ngokusela.
Umnumzana Reggie Mavulwane ongumnini bhizimusi elamakhombi engunobhala jikelele njalo enhlanganisweni yeJehova Mubayi wakoBulawayo uthi bona sebefundisana ngomkhuba wokunakekela izihambi.
Umgadi nguye osenza sibe khona emgwaqweni ukuze lathi senelise ukuphilisa imuli zethu. So kufanele sibanakekele, sibaphathe ngendlela abafisa ukuphatha ngayo, kwenzela ukuthi lakusasa bahlale besikhumbula njalo basisele.
Uqhubeke ethi kanjalo sebesungule uhlelo lokufundisa izisebenzi zabo okugoqela abachayeli lababancedisayo ngokuqakatheka kokuphatha kuhle izihambi.
Ukudlangudlwangu kabuswelakali ngoba umuntu vele yena ngokwakhe uyahlupha ukuthi umfake endleleni eqondileyo. Kodwa siyakuzama konke lokhu ukwenzela ukuthi kungaze kwaba yilukhana okungaphezu kwamandla ethu.
Umnumzana Tanmo Morima weBulawayo City Transit uthi basekela ngokugcweleyo iziqondiso lezi ezilawula umsebenzi wokuthwala kukaZulu.
Lokunye ukuthi customer care le client charter siyifundayo nala, sifike maze sifika ngkhaya siyefundisa abokondaktha labodriver bethu singanathi masemsebenzini, singaharasa amacustomer ngoba yiwo amakhiwa yethu. Esisebenza labo city council lepolice lawama law enforcement agencies ukuthi besincedise ukuthi sibe le safe at travel labantu bethu.
Abakade besemhlanganeni lo bavumelane ukuthi abalesifiso sokuphatheka kubhizimusi yokuthwala abantu kumele babe ngabazimisele ukuba ngamalunga enhlanganiso zabakulu umsebenzi, bathengele abatshayeli lababancedisayo izembatho zama-uniform. Kube leziqondiso okumele zilandelwe ngabathwala uZulu okuthiwa yi-code of conduct. Izisebenzi zabo zifundiswe njalo ukuphatha kuhle izihambi. Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe apwe abayiba baqoqela umhlangano bemanyene lezinye inhlanganiso bathi ezinye ke zenjongo yabo zokuqhuba umhlangano ofana lalo ikuqeda uhlupho oludalwa ke emadolobheni ngabezimota ezithwala abantu ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngomshikashika osokungenisa abaningi engozini. Lo mhlangano ungenwe ngabantu makhaza, amapholisa aweZimbabwe Republic Police, abengatsha zikahulumende ezijeneyo, labakhokhela omasipala abajeneyo emadolobheni ehlukeneyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene labe-Plan International, JA Zimbabwe labe Dialogue on Shelter. Abangene lomhlangano bachayele ihlombe abathwala abantu koBulawayo ngokusebenza bemanyene besenhlanganiseni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe osigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ekuseni ngo 6:30. Igama lami nguChris Gande, salani kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.